inhlanganiso le dade inhlanganiso okuthiwa yiBantu Integration Through the Art ngamafitshane sithi BITA. Inhlanganiso le isileminyaka emithathu isebenza. Ilolunye ugatsha lwayo okuthiwa yiZimbabwe International Performers Alliance. Sivele thina uku inhloso yethu yikuhlanganisa abantu labantu abangama performers abaculi labalingiswa labo bonke abantu abanjalo bahlanganisa labantu balapha lapho esihleli khona kweLengilandi ukuthi sizwisisane sikhulumisane ngoba siyazi ukuthi umculo awulalini uyenelisa ukuhlanganisa abantu ngendlela ezehlukeneyo yiko ke isaqalisa ke inhlanganiso yena leyo ukuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu sihlanganise imisebenzi esiyenzayo ku community
seli lenhlelo elithe lazenza lokho yasungulwayo le inhlanganiso
silohlelo esiphathelane lalo poriro
lokho kusichona
umporiro umele ukuthi angithi lukhwelo kudala kwakusenziwa ukuthi wahlanganisa izandla uvuthele bese kuphuma umsindo umsindo lo wawusenza ukuthi wenelise ukubiza abantu baqoqane wawusitsho ukuthi nxa kulolutho olubi kumbe kulolutho oluhle kumbe kulomkhosi othile kwakungela amafoni kudala kwakungela incingo lezi silazo kwakungela ama-loud speaker lani lezinto ezinjengazenezo kwakusetshenziswa khonokho esasilapho wawuthaya ukhwelo uthaya ingungu wawusenelisa ukuthaya imporiro
asikhangeleke inhlelo zemporiro
bese sithi thina sesihlanganisa abantu bese sisenza thina ukuthi sikhangelane lo msebenzi wokuthi imikhuhlane khona engajayelekanga ukukhangelwa ngabanye abantu kakhulu kumnyaka edlulileyo emithathu besilodubo okuthiwa yi-high blood pressure umkhuhlane lo wande kakhulu ebantwini bombala kulabantu abesilungwini
libe likwenza lokhu ngayiphi indlela ngokwenza imicimbicimbi umkhosi idili kuyini sibili sibili elikwenzayo
ebesikwenza besenza lona idili bese sithi thina siyahlanganisa abantu babe ndawonye abantu bangabandawonye bese ngoba besikunanzelela kakhulu ukuthi kunzima ukuthi abantu babize ukuthi buyanini sizofunda ngokwenqabela i-hypertension lemkhuhlane ethile bese sithi thina hatshi ukuthi ke sibanibize abantu sibanqobe yikuthini yikuthi sibabize emkhosini wokujabula wokukholisa bangazokholisa kabantu nxa bekholisa laphana bese sibatshela ke khonaphana ngesikhathi bekholisa imiculo bekholisa into zokuperforma bese sithi thina hayi sasiphoseleni ini amagama athile mayelana nge-hypertension yikho ukuthi sibanqobe sibathole bebebaningi njalo
likwenze lokhu kwaphumelela
kuyaphumelela kakhulu abantu baza belanda ukuzojabula bezozithokozisa bese bethola kulo mkhosi owokuthi hayi ngoba siyabanika lokudla okwamahhala ngalelo langa bese bethola ukuthi hathi asikudla kuphela asikugida kuphela kulani kulemfundiso futhi eyokuthi sifundisa ngayo kumbe sikumfundisa ngayo nge-hypertension lo nyaka besikhangeleni besikhangela i-HIV AIDS silo dokotela uDr Chirega ngowekhaya esitshela ngokuthi imfundiso ze-HIV sezihambe kangakanani kulezi nsuku ngoba abanye babe belokhu besesaba abantu abale-HIV ikanti sesidlulile lelo banga empilweni mayelana nge-HIV ukuthi abantu sesibakhangela njengabantu kuthiwa khona i-HIV aso death sentence.